liqiniso lelo ngoba sonke siyazi ukuthi iParliamente edlulilele besinodubo lama-ministers akade bengavuyi eParliamente ukuthi baphendule imibuzo. But omunye wangikhona ovele nguye sesixaka kakhulu nguye nalo wefinance ngoba kule zinto eziningi ezenzakalayo elizweni ezikhangela indaba yemali. So besifuna ukuthi atshele uZulu imibuzo esabekade siyithumiwe ngoZulu, asanelisanga ukuthi senze njalo ngoba kabuyanga.
Kuyini okunye okumqoka ebelikucubungula?
Sihlaza into eziningi, sibuza ngendaba zokuthi indaba yona le yemali anti sesizwile ukuthi kuthiwe kuyabe zokuthatha ama-percentage athize nxa sesithumezele izimali ngama-eco cash. So uZulu ufuna ukubakwazi ukuthi kanti manje nxa selizathathela yona le imali esehlule ukuthi siyithole emabhenki selibuya futhi ku-eco cash yangikhona uhulumende sefika sehle khona futhi khonokho okuyimadlana esingakutholiwe emabhanga. Bafuna ukuthini? So uZulu uthi khona yona leyo mali abayikhipha i-5% yona leyo nxa uthumela ngeco cash, hhayi uZulu uthi hayi kazukazwana ninayo lento.
Ungumkhokheli khonapho edale lePhalamende, ungasichazisela ukuthi isikhundla sakho sitshoni njalo sizalincedisa njani njengebandla ukuthi lifeze izinqumo zenu?
Leader of the House yimi engikhokhela abameli bePhalamende bebandla lethu. Yonke into abayenzayo ikalidlule kimi ukuthi mbone ukuthi bafeza izinto ezilandelana lokufunwa nguZulu ngaphandle. Njalo ukuba ngu-leader of the House sokunginika amandla ukuthi ngihlale ku-Standing Rules and Orders Committee. I-Standing Rules and Orders Committee umsebenzi wayo ngokukhangela ukuthi iParliamente ihamba njani, inhlalakahle yama-MPs injani, izisebenzi zePhalamende injani, ama-committees esizafeza sifaka amabeli abameli bePhalamende ukwenza ukuthi bacubungule okwenzakalayo phandle ngezinye zezinto esizikanyelayo ku-Standing Rules lokuthi sibe sitshintsha umthetho ophathisa ukuthi iParliamente isebenze.